Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abagcina bephuma khona ngale bagcina besiba yizigebenge ezedlula lokho abangene beyikho khona. So mina ngibona ngani umbono lo muhle ngoba uyayenza ukuthi abantwana laba ababehayiswe ku social welfare ukuthi banikwe elinye ithuba elokuthi bazilungisise impilo yabo.
Uhlelo lokungavaleli abatsha olwe-divert, don't detain, lubikwa soluncede kakhulu ukunika ithuba abasakhulayo elizweni ukuthi bachiyane le mpilo yobugebenga.
So kwayenzwa enye i-bail, i-fresh bail application namagqwetha eHarare, eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Namhla ujaji uJustice Kinempiri Gunu ufune esiba grant i-bail wathi yeyayi, ungcono icala liphele lethonisiswa bevela phansi.
Amalunga ebandla le-MDCT amathathu abotshelwa icala lokubulala ipolisa aze yaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail ngemva kokuvalelwa kweminyaka phose emibili esesitokisini. IZimbabwe siphumule emncintiswaneni we-CHAN ngokunqotshwa ekwenziwe ngele-Libya ngemva kwama-penalty. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Abasebenzela inhlala kahle kaZulu bathi uhlelo lokufundisa intsha ezithola yetheswe amacala atshiyeneyo ukuze iphilisane kuhle labanye ingahanjiswanga entolongweni olubizwa ngokuthi yi-divert, don't detain soluncede kakhulu ukuthi abasakhulayo laba bachiye impilo yobugebenga. Kubika uNothando Sibanda.
Uhlelo lolu lwe-divert, don't detain luphathisa abasakhulayo baleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye abazithola betheswe yamacala kodwa angelani lodlakela. Ngaphansi kwalolu hlelo, osakhulayo ovuma icala aletheswayo kahanjiswa ukuya kumaphambi kwamanje njalo kathathwa imifanekiso yeminwe yama-fingerprints ukuze leli cala lingamlandeli impilo yakhe yonke. Osebenza kulolu hlelo ehofisini ye-social welfare, uNkosikazi Shela Manyathela, uthi lolu hlelo luyaphathisa kakhulu ukuthi abatsha abathe bazithola bengene esilingweni sokudala icala bangahle bayevalelwa lezigebenga emajele ngoba lokhu sokuveze ukuthi iningi liphuma lalo sele yizigebenga uqobo eziphanga zidala amanye amacala zibuyele ejele njalo nje. Uthi ngaphansi kwalolu hlelo bayakhulumisana labasakhulayo laba babancedise ukubuyela ezikolo kumbe ukuthola indlela zokuzilibazisa lokusebenza ezingelani lokwephula umthetho.
Kholi ukuthi ukurehabilitate umuntu kuyamsiza yena ngoba asizi yena yedwa. Phela lowo muntu uzabona ukuthi khona ngaba ngumuntu olemuhle. And i-rehabilitation yomuntu lo isiza lalaba abantu abasele ngkhaya. And it's not their fault. So mbonani i-rehabilitation will be the way to go.
Uhlelo lolu luza ngesikhathi umthetho wendaba waphezulu we-High Court usukhuthaze ukuthi omantshi bangagijimeli ukugweba izibotshwa ukuthi ziyehlala entolongweni, ikakhulu emacaleni amancane. Ngoba umthetho udinga ukuthi abantu abonileyo bathole ithuba lokuguqula izenzo zabo, babe ngabantu abaphilisana kuhle labanye, hathi ukubavalela emajele kokuphela. Unkosazana Emily Mpofu, olumfo wabo obebotshiwe leminyaka elithumi lesithupha, uthi lolu hlelo luhle ngoba luyanika owonileyo ithuba lokuthi azisole, aguqule impilo yakhe, kusese lesikhathi kulokuhle ayevalelwa ejele. Uthi kuvamile ukuthi laba abavalelwa emajele bahle baphile impilo yobugebenga ngoba kunengi abakufundayo entolongweni lapho bevalelwe okubenza bathwale ngamandla kukanti nxa besesebancane kulakho ukuthi bafundiswe indlela zokuziphatha. Wengeze esithi uhlelo lolu luhle ngoba lukhangele onileyo kuphela kodwa kusetshenzwa labazali lemuli ukuze aphathiswe ukuchiyana lempilo yokwephula umthetho.
Nanzelela ukuthi ejele khathesi abantu abakhona ngale and ikakhulu abantu abagcina bephuma khona ngale bagcina besiba yizigebenge ezedlula lokho abangene beyikho khona. So mina ngibona ngani umbono lo muhle ngoba uyayenza ukuthi abantwana laba ababehayiswe ku social welfare ukuthi banikwe elinye ithuba elokuthi bazilungisise impilo yabo ngoba yibo ikusasa elizwe lethu leZimbabwe.
amazwe amaningi emhlabeni wonke jikelele asedinga ukuncedisa abawonayo ukuguqula impilo zabo ngokubapha izigwebo ezingabahlalisi entolongweni ama non-custodial sentences lapho bephule umthetho okunganeno. Ingcithi sezakhuthaza eleZimbabwe ukuthi lalo lisebenzise indlela ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi intolongo zakuleli zigcwele okwedlulisa amalawulo ngesikhathi kungela mali yokuphathisa izibotshwa ngokudla izembatho kanye lenhlelo zokuguqula impilo zazo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Spanda.